Iningi labeZimbabwe laba bathinyathelo likahulumende leli lizavimba ukuya emakhaya okuyinto ezakwenza bahlale isikhathi eside bengabonani lemuli zabo ezisekhaya. Isizalwane seZimbabwe obuye njalo abesikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ezim imbokodo unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi akuzwisiseka ukuthi uhulumende uselusolene uhlelo lokuthi umuntu angene ngencwadi ekhombisa ukuthi uhloliwe kwatholakala ukuthi akalalo igciwane.
Akuwona umbono noma isinqumo esihle emphakathini ngoba lokho ngicabanga ukuthi kuzaphoqa abantu ukuthi bequmncele bengangeni ngokusemthethweni. Phela ngizothi ma ngicabangela insuku engiziphiwe noma insuku engizicelile ukuthi ngiyekhangela lami ekhaya ngikhangela abadala zizabe zizincane bese kuthiwa kangiqale ngivaleleke thothi mhlawumbe uhambela umkhuhlane.
Ekhuluma labezindaba izolo ngemva komhlangano wedale lawaphatha intambo umphathi intambo ogatsha lubona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtswanga uthi izizalwane zeZimbabwe ezibuyela ekhaya zizaqala zigcinwe endaweni ezithile zingakavunyelwa ukuyahlangana lemuli zazo. Labo abagciniweyo kusamelela ukuthi kubonwe ukuthi abalawo yini umkhuhlane wecorona bazazibhadalela indleko zonke zokugcinwa kwabo. Abatholakala belalo umkhuhlane we-COVID-19 labo kukhangelela ukuthi bazibhadalele imali yokwelatshwa lezinye indingeko ezibhedlela ababe bevalelwe kuzo. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lesi sinqumo esenziwe nguhulumende engazange acabangisise kahle.
Abantu bahamba ekhaya nje for isikhathi esifishane kakhulu, then for 3 days, 1 week. Manje mase kuthiwa sebezagcinwa kunzima kakhulu. Besicela thina ugovernment waseZimbabwe ukuthi lo umuntu elazi incwadi ezimvumelayo ukuthi u-COVID free akangene elizweni. Siyacela nje ugovernment yeZimbabwe ukuthi hawu abantu baphila ngokube lokhu begijima bengale emazweni angapha bekula amazwe bedinga into engabaphilisi abacatshangelwe.
Loba nje imingcele eZimbabwe ibesavaliwe labo abalencwadi esemthethweni zokusebenza kule South Africa bebelokhu bevunyelwa ukungena lokuphuma elizweni. Bekudingeka kuphela ukuthi babe lencwadi ezikhombisa ukuthi abalalo igciwane le-coronavirus. Bese kulensolo eziningi ngalezi ncwadi njengoba abanye bekubikwa besebenzisa ezamanga okuyinto ebifaka izihlobo zabo engozini. Kodwa abaningi bathi bekungcono kusetshenziswe lezi ncwadi njengoba ukuvalelwa sekusitsho ukuthi sebezaqeda phezu kweviki bengakafiki emulini zabo kati-ke bazabe sebefuneka lasemsebenzini kwele South Africa. Isikhulume sebandla le-The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi iphutha elikhulu kulesinqumo ngelokuthi uhulumende athi laba bantu bazibhadalele indleko zokugcinwa kwabo.
Angiboni kuyisu elihle ukuthi abantu labo abasuka ngaphandle kwelizwe nxa befika elizweni ukuthi bavalelwa ngezimali zabo. Ngoba siyazi ukuthi iningi lamaZimbabwe angaphandle kwelizwe awalayo yona imali yokuthi azithengele ukuya ethunjini. Kukanti nxa sesibengezelela futhi umthwalo ongaka, uhulumende ngibona ngani uzathi sithi uzama ukuvikela kumemetheka komkhuhlane agcine eseumemethekisa ngoba abantu bazabe bengasangeni ngendlela eziyizo elizweni.
Abanye bakhala ngokuthi ngesikhathi uhulumende esanda kwethula uhlelo olufanayo i-coronavirus isanda kufika nyakenye, bekulokukhonona okukhulu ngokungcola indlala lesiphathwe singesihle kunengi zalezi ndawo. Bebekhona njalo abebekhala ngokuthi bafike bathola i-corona kulezi ndawo ngenxa yokuminyana kwabantu. Unkosikazi Mtswanga uthi uhulumende usahlolisisa ukuthi isigulane esibulewe i-coronavirus edolobheni leKhwekhwe kungabe besihlaselwe luhlobo lwe-coronavirus esibulele abaningi kwele India na. Uhulumende weSouth Africa usanda kubika ukuthi izabelo ezimbili iGauteng elabeZimbabwe abaningi le-Free State sezingene kuhlandla lesithathu lokuhlaselwa i-coronavirus. Lokhu kulandela njalo imbiko ekhombisa ukuthi uhlobo lwe-coronavirus oselubulele abantu kwele India lolumemetheke ngesiqubu eNgilandi, omabili amagciwane la asengenile kwele South Africa. Sebe sedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha over 1.6 million abantu asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa, kati-ke baphezu kwezinkulungwane ezingamatshumi amathathu lesitshiyagalombili over 38,000 asebehlaselwe eZimbabwe. Mele studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.